Soko izika tisenda baku VOA Ndebele. Amachono zisobo, siyalambulela kuhlelo lwethu lwezindaba eziphathelane leZimbabwe.
Kustudio 7, Air Voice of America, sisakaza siseWashington DC.
Olamukela ngenjabulo enkulu kustudio 7 ngolwesine mhlaka 27 kubandlela 2022 Prophet Jeremiah. Endabeni zethu lamhlanje,
lokho sikubonileyo kusenzakala izulu ukuthi befaka amakhandidate amabili kuwadi A1 akusiyo nto e-right ngoba kuyabangela ukuthi kona izanu icine iwina ngoba amavoti azadivideka abantu bese bevotela lelali. So sithi hayi kabazame ukuthi baguqule indlela abayenza ngayo izinto.
Ubulawayo uveza ukukhathazeka ngokubhaliswa ku-nomination code kwamalunga ebandla le-Citizens Coalition for Change amabili ndawoyinye. Umncintiswano kuma-by-elections.
Uma ngikhangele lapha vele kutsho ukuthi kufanele kuqale kube lohlupho ukuthi abantu laba beqalise ukucabanga becabangela abanye abantu. Ngoba nxa kunje bangaka abantu ababotshiweyo bebotshela icala elingayisilo labo, icala elingikahulumente onguye ongazange elethe ama-number plate ebantwini. Khathesi ngabe kulinyathelo elihle sibili ukuthi abantu bethi besuke khonale sebethole ama-number plate. Loba nje kwisikhathi esiningi ngamboni ukuthi abantu nxa bethenga izimota imali yama-number plate bazaze beyithole ngemva kwesikhatshana. Oyikho isizathu abantu begcina bengafakanga ama-number plates isikhathini zesibesile. Kodwa ukuthi atholakale ebhoda lapha imoto ezitholakala khona ezingena khona kuba linyathela elihle.
Abanikazi bezimoto abamukele ngenjabulo inyathela likahulumende lokuthi izichenge zenombolo zezimoto ama-number plates zeneliliswe ukuwathola engcebeni yamazwe angamakhelwane. Uhulumende ukhangelele ukuba uzanika ibandla lezanu-PF le-MTCT ekhokhelwa ngumenzi ka-Douglas Nzora imali eyabelwa amabandla ezombusazwe asephalamende phansi komthetho we-Political Party Finance Act. Zonke lezi ndaba lezinye zizozizwa kulo msakazo. Citizens Coalition for Change bathi sebelungisile udaba lwabantu ababili kubulawayo laseMashingo abangenise ingwalo zabo zokufuna ukuncintisa kukhetho lwama-by-elections olwenziwa mhlaka 26 Mbimbitho kuma-nominations court izolo. Intethelo zindaba yethu Mavis Gama usethulela lolu daba ngokugcweleyo.
Lokhu kuvezwe yiziphathamandla zebandla leli le-CCC emhlanganweni lentatheli zindaba owenzelwe eMedia Center eHarare ukuchaza okwenzakala izolo kubhalisa abafisa ukuncintisa kukhetho lwama-by-elections. Isikhulumeli se-CCC uNkosazana Fadzai Mahere uthi kule ndawo ezintathu ezibhekane nodubo lokuphanyekwa kwengwalo zababili siqinti ndawo yinye.
And there's only Mashingo has been sorted out. One of the incidences in Bulawayo has been sorted out. Only one remains.
Indawo ezibela lolu dubo kokubulawayo leMashingo sesikulungisisile lokho eMashingo esinye sezehlakalo zakobulawayo laso sesisilungisisile oyedwa kuphela nguye osasele ukuba akwenze lokho.
Kwasekelwa ngobona ngezokuqhutshwa kokhetho ebandleni linye le-CCC, umnumzana Ian Makoni.
In the build-up to the nominations that took place yesterday, in 22 constituencies and 121 local authority wards, we will end up with single candidates for each contested seat.
Ngesikhathi kusiya kwethulwa incwadi zokufuna ukuncintisa e-nomination court kuzigaba eziyi-22 kanye nakumawadzi kamanisipala angu-121 siza kuba nommeli munye kulezo ndawo lapho kuncintiswana khona.
Ingcwethi ecubungula izombusazwe umnumzana Rekezela Gumbo owenhlanganiso eyeZimbabwe Democracy Institute uthi kuveza ukungahlalekanga kwabebandla leli.
Njalo kutshengisa ukuthi akukabi lokubambana akakababambanisi lababantu ukuthi bevumelane into yodwa. So kungabe le problem ye-splitter isingaqala ukuphithekana iparty leyi ngenxa yokuthi esikubona bekwenza kuma-nominations ifaka ama-jump candidates kutshengisa khona ukuthi abakaboni ukuthi i-authority ivela ngaphi. abanye authority over all the people.
Ukumbo kubegeti umsebenzi usasekhona ukulungisisa ukuthile ebandleni leli elisanda kuguqula ibizo.
Yathi ukuthi ayikabi solidified. Sathini ukuthi kube lomsebenzi lokuthi kube le one span of control. Kube le control evela kanjalo. Kube le order ekhiwa umuntu oyi-one oyabe nguye ole power ephathini. Sathini ukuthi uqale usetshenzwe. Njalo kule danger kulobunzima obungenzeka obokuthi ma kungabe khona olamandla okuyichithiza sengayichithiza ngenxa yokuthi iyatshengisa ukuthi ayikabi solid.
Kunjalo nje abe-Citizens Coalition for Change amagqwetha abo lokhu esahlolisisa isinqumo esethulwe ngumthethwandaba owe-High Court izolo usithi kumele kwenziwe ukhetho lokudinga abazathatha izikhundla zamalunga edale lephalamende axotshwa kulelo dale ayisithupha ayengawebandla le-People's Democratic Party, PDP. Lanxa elinye idale le-High Court linqume kuthange ukuthi abameli balezi ndawo abayisithupha abagoqela uMnumzana Tendai Biti babexotshwe edale lephalamende okungekho emthethweni. Izolo elinye njalo idale le-High Court liphinde lapha isinqumo sokuthi kumele lwenziwe ukhetho kulezi zigaba ngemva kokuphikisa kwabebandla elahlubuka kugcele elalikhokhelwa nguBiti. Ngaphambilini abenhlanganiso ebona ngezokhetho eye-Zimbabwe Electoral Commission ZEC bebethe kulezi ndawo ezibalisa eNkulumane, Mbizo, Kambuzuma, Mutasa South, Phumula leHarare East akusoze kwenziwe ama-by-elections. Kodwa lokho kugenquliwe ngemva kokuba kube labayekhweza e-High Court lolo daba bephikisa isinqumo sakuthange kusitsho ukuba seluzokwenziwa ukhetho kulezo zigaba. Abamabandla ezombusazwe bathi abasakwazi ukuthi izozala mkomoni kumbe lizaphinda lihlale njalo idale le-Nominations Court loba hachi phezu kwezikhundla lezo eziyisithupha. Ngimele iStudio 7 ngiseHarare ngingu-Mavis Gama.
Kunjalo nje uBulawayo uveza ukukhathazeka ngokubhaliswa ku-Nomination Court kwamalunga ebandla le-Citizens Coalition for Change amabili ndawo yinye kuleli dolobho kwabafisa ukuncintisa kukhetho lwama-by-elections ekuhlaleni kwaleli dale izolo. Anastasia Ndlovu sethulela lolu daba ngokugcweleyo ekuBulawayo.
Namuhla uMnumzana Bekithemba Nyathi obefuna ukuncintisa kuward 9 ubhalele ababona ngezokhetho abeZimbabwe Electoral Commission ethi usededela uMnumzana Donaldson Mabutho ukuba amele ibandla le-CCC njalo usebhalele ibandla elazisa ngenyathela asethe walithatha. Isakhamuzi sakoBulawayo uMnumzana Mehluli Mloyi ngomunye wabasola okwenzakala kulolu khetho lwama-by-elections woBulawayo.
Lokho kuyadanisa kakhulu sibili ngoba nina besikhangele ukuthi maybe kuzaba le nguquko njengoba sebethe baguqula le bizo labo baba yi-CCC. So besikhangele ukuthi bazaqala kakutsha batshengise abantu ukuthi bavelela ngaphi baya ngaphi bathiyene le-MDC FCA siyazi eyayizolo. Lokho sikubonileyo kusenzakala izolo ukuthi befaka amakhandidate amabili kuwadi A1 akusiyo nto e-right ngoba kuyabangela ukuthi kona izanu icine iwina ngoba amavoti azadivideka abantu bese bevotela lelali. So sithi hayi abazame ukuthi baguqule indlela abayenza ngayo izinto kukhanye ukubana abatshiyene le-MDC le abathe kabaseseyiyona ngoba thina sibona kuloko kufanana nje kungalanto eguqukileyo. So bengalungisa lokhu sizabona ukuthi i-CCC iyenza izinto ngendlela ezitshiyeneyo.
Umnumzana Brian Murand uthi kutshengisela ukungahle leganga ebandleni leli
jinsule confusion udlong akwenzeka ingaba ngompremise wangcono ngiyama ngompremise then prepare jinsule udlong confusion bayawazokwenza ngayo ngompremise uzongcono then prepare.
Osekela ibandla le-CCC uMnumzana John Gama uthi kuyadanisa kutshengisa ukudonselana.
Lokho kuyadanisa ngoba kubonisa ukuthi abantu bakhona ababambananga bayadonselana amandla. Omunye ufuna ukuthi abonakale ukuthi nguye inkunzi nomunye layo ukuthi hayi yini. So lokhu kuyasidanisa kakhulu thina njengama-supporters.
Isikhulumi sebandla le-CCC koBulawayo uMnumzana Sweden Chirodza uthi ibandla lakhe liphakathi kokulungisisa leli phutha. ethi okwamanje baphakathi komhlangano okulungiselela ukhetho lukaMbimbitho ukuze konke kuqhutshwe kuhle kukhetho oluzayo.
Ward 9 lapho kulo Councillor Mabutho Donaldson ubekuthemba nyathi usekhipha amaphepha akhe esikho sithi ukuthi akusela double candidate. Ward 26 sisacubungula ukuthi sibone ukuthi singenza njani ukuthi sithole icandidate eyodwa ngoba okwakathesi sisabona ama-report ukuthi kwahamba njani ukuthi beze bebe amantu ababili abangenayo kuleso sigaba njengama-candidate.
Lisiyatshona ilanga lalamhlanje isiqinti sika Ward 26 emganwini kobulawayo abamele ibandla le-CCC bekulokhe kungumnumzana noMenhlabano loMpikelelo Moyo. Kulandela ukuqhamuka kobhubhane lwe-COVID-19 umgcinisihlalo wekhomishini ebona ngezokhetho iZimbabwe Electoral Commission unkosikazi Priscilla Chigumba ngolwezi 2020 wamisa ukuqhutshwa kwama-by-elections elandela umthetho u-SI-225A 2020 owabunjwa lugatsha lwezempilakahle belandela iziqondiso zokumelana le-COVID-19. Usahluko 159 wesisekelo sombuso weZimbabwe uyaqinisa ukuvumela ukuphathwa kwama-by-elections phakathi kwenyanga ezintathu. NgoZibandlela 26 kuyona le inyanga uMongameli Mnangagwa wazise ukuba kuza kuba ledale lokuphanyeka amabizo alabo abazamela amabandla abo kuthi ngoMbimbitho mhlaka 26 kuphathwe ukhetho. Ama-by-elections aqhutshwa nje ukudinga amalunga edale lephalamende lamakhansila azathi emenyezelwe yiZEC ngemva kokuqhuba kuhle i-nomination court lapho okuvele khona ukuba ibandla le-CCC libe labantu ababili ku-Ward 26 laku-Ward 9. Yimele iStudio 7 kobulawayo ngingu-Anastasia Ndlovu.
Abaningi bezimota bamukele ngenjabulo inyathela likahulumende lokuthi izichenqe zenombolo zezimota ama-number plates benelise ukuwathola engceleni yamazwe ngomakhelwane. Besithi lokhu kuzanceda ukubana bengahluphani lamapholisa, khona-ke akuhlelo lokubopha zonke izimota ezinyela lawo ma-number plates. Bathabile Masuku sethulela lolu daba ngokugcweleyo.
Lokhu kwenzakala ngesikhathi amapholisa eqhuba uhlelo lwabo lokubopha izimota ezingabhaliswanga. Ekhuluma lephephandaba le-Herald umnumzana Saston Muzenda, isiphathamandla se-Central Vehicle Registration, uchaze ukuba ngenyanga eyodwa bakhangelele ukuba kule mota ezizinkulungwane ezinhlanu, i-5,000 ezithengwa nguZulu. Ngalokho, uhulumende sethembise ukuthi uyanelisa ukukhipha inani lenombolo zemota ezifunakalayo ngenyanga yinye. Umnumzana Arnold Ncube othengisa izimota unxoma uhulumende ngenyathelo alithetheyo.
Lokhu okwenziwe nguhulumende kulicebo elihle kakhulu, njalo kwenza izinto zibe lula lakithi esithengisayo lakulabo abathengayo, ngoba sikhathi ababesihlala belinde ama-plates ezimota side njalo bese bethwala kanzima emgwaqweni iloba bengela cala sokungani bale cala.
Umnumzana Thuthukani Maphosa uthi abantu abaningi babotshelwa amacala angasowabo obekumele uhulumende awakhangelisise.
Nxa ngikhangele lapha vele kutsho ukuthi kufanele kuqale kube lohlupho ukuthi abantu laba beqalise ukucabanga becabangela abanye abantu, ngoba nxa kunje bangaka abantu ababotshiweyo bebotshelwa icala elingayisilo labo, icala elingikahulumende onguye ongazange elethe ama-number plates ebantwini. Khathesi ngabe kulinyathelo elihle sibili ukuthi abantu bethi besuke khonale sebethole ama-number plates. Loba nje kwesikhathi esiningi ngamboni ukuthi abantu nxa bethenga izimota imali yama-number plates bazaze beyithole ngemva kwesikhatshana, okuyikho isizathu abantu begcina bengafakanga ama-number plates isikhathi size sibe side. Kodwa ukuthi atholakale ebhoda lapha imoto ezitholakala khona ezingena khona kuba linyathela elihle.
Umnumzana Meluleki Mloyi isakhamuzi sakobulawayo uthi isihluku ukuthi abantu bathathela izimota kuthiwa akula nombolo zezimota.
Edithi sokungcono ngama number plates etholakala lasebhoda, ngoba into enzakala kwaBulawayo lapho abantu bathathela izimoto zabo khonapho ama-number plates bekuthiwa awakho bephinde bekubophela imoto elithayela nama-number plates uhambe uyefuna ama-number plates uthathe 6 months kude bekuthathe nemoto at least sebezamile ukuthi lasebhodi abe khona ungawungenisa imoto ehlu uyifakele amalokhuzenini ama-number plates umbuzo wami vele uthi kanti vele abengani sathola nzima.
Unkosikazi Nomathemba Mleya, isakhamuzi sakoBulawayo ozisebenzayo, uthi lokhu kuzanqanda umkhuba wokufumbathiswa ukuze abantu bathole izicwangcwe zenombolo lezi.
Khona kuyinto enhle enziwe nguhulumende ukuthi kube lula ukuthola ama-number plates ngoba besokuhlupha ukuthi uwathole. Kwesinye isikhathi abanye bazibagcine bediza okuyinto embi kakhulu, njalo sokukhanya ukuthi bekusenziwa ngabomu ekhona efihliwe. Yikho okumele kulungisiswe lokhu kuqala ngoba sokungani kulobungunde ngunde phakathi.
Imingcele yonke eZimbabwe ngaphandle kwePlumtree isile ndawo okuthengiswa khona izincinci zenombolo zemota emizameni yokwehlisa udubo lwamasela lezigebengu ezisebenzisa izimota ezingela nombolo. Ekhuluma lephephandaba leHerald, umphathintambo obona ngendlela zokuhambisa lokuthuthukiswa kwezakhiwo, uMnumzana Felix Mona, uchaze ukuba imingcele yonke ngaphandle kwePlumtree isilazo inombolo zemota xa zingena elizweni. Kusukela mhlaka 15 Zibandlela, lapho abomthetho abaqale ukubopha imota ezingela nombolo, sekubotshwe abachayeli abedlula inkulungwane ezilitshumi lasithupha, i-16,000, abafunyana izimota zabo zingela nombolo lomthelo wemota. Ngimele iStudio 7 kwaBulawayo, ngubathabile Masuku.
Uhulumende ukhanyelele ukunikeza ibandla leZANU-PF leMDCT ekhokhelwa nguMnumzana Douglas Monzora izigidi ezingama-500 zamadola, $500 million ezeZimbabwe, eyabelwa amabamandla ezombusazwe asedalela ePhalamende phansi komthetho wePolitical Parties Finance Act. UMnumzana Ziyambi Ziyambi, umphathintambo obona ngezemithetho, owethule umbiko lo kugwalo lweGazette, uthi ibandla leZANU-PF lizathola izigidi ezingama-300 zamadola lengxenye, Zimbabwean dollars $350 million, kuthi iMDC ithole izigidi ezedlula 100 lengxenye, $150 million ezeZimbabwe. Imali yabiwa ngokuthi ibandla lithola amavoti amangaki edalele ePhalamende ngesikhathi sokhetho. Amacela amabili awebandla leMDCT aselwisana ngale imali. UMnumzana Witness Dube obona ngokwethulwa kwemibiko kuMDCT utshele uGibbs Dube weStudio 7 ukubana bazayithatha yonke le mali njengoba basebenzisa umanyano weMDC Alliance kukhetho olwenziwa ngomnyaka ka-2018.
Imali yePolitical Finances Act le ephume kuGazette ayisiyo mali yamandlwane. Ayisiyo mali ephonguphoswa nje njenge confetti paper emtchadweni. Ile ndlela ephiwa ngayo kulandela amavoti ayabe efakwe kumabandla ezombangazo. Okwakhathesi esikwaziyo kusukela ngo-2018 njalo kulandelwa izinqumo eseziyethulwe imthethandaba yonke yikuthi leyo mali ku-opposition iya ku-MDC Alliance njengombutho wamabandla wona lawo angena kukhetho, ibe isisiya kumabandla alama member of parliament angaphansi kombutho wena lowo we-MDC Alliance. Okuka mama ukhuphe lokhu angisoze ngizame ukuthi ngichasise indlela acabanga ngayo ngoba angibona ngathi lo mphakathi nje usumazi ukuthi ngulwana umama ongeke wazi ukuthi nxa evula umlomo wakhe kuzaphumana. Bathi ungayizwa isikhala kakhulu isezadabuka. Kusho ukuthi ke konke lokhu ukufuna kwakhe imali ngehloka eyizingela sokuzavela ukuthi nje uzifunela yona imali kodwa ngokomthetho ezandleni zakhe ngeke ihlale khona ngoba ilandela izinqumo thile ezombangazo.
umnumzana Witness Dube ngobona ngokwethulwa kwemibiko kubandlali MTCT elikhokhelwa umnumzana Douglas Monzora. UGibbs Dube uphinde waxoxa ngodaba lolu lomnumzana Ntando Ndlovu, umcebisi kankosazana Thokozani Khuphi okhokhela elinye lamachele awe-MTCT.
Sesiwubonile umbiko ovela kuMinister of Justice ugazetha i-Political Parties Finance. Usapho lweZimbabwe luyakwazi ukuthi ngolwesihlanu lweviki ephelileyo omunye wabakhutheli becele le-MTCT udokotela uThokozane Khuphe wamemezela emhlanganweni wakonozindaba wakobulawayo ukuthi icele le-MTCT seliyehlukene phakathi sokulamacele amabili awe-MTCT. Ngokunjalo sikhangelele ukuthi uhulumende weZimbabwe atreate amacele lawa awe-MTCT ngokufanayo. So ke lapha ekuye balelani imali sikhangelele ukuthi icele lethu lizuze 50% labanye labo bazuze 50%. Asikhangelelanga ukuthi uhulumende akhethe phakathi kwamacele lawa ngoba amacele lawa alokho elibandleli lodwa kodwa sikhosele ubukhokheli obehlukeneyo.
Umnumzana Ntando Ndlovu umcebisi kankosazana Thokozani Khuphi ubexoxa le Studio 7 ekobulawayo. Live Talk lamhlanje uhlelo asihle zenibonga masikhanela okwenziwa ngabesifazane kumelana nobhubhane lwe-COVID-19. Okwamanje yelasizwe ezivela kwamanye amazwe ngamafitshane. Ukuxokozela okwenzakale emabandleni ezombusazwe izolo ngesikhathi kusamukelwa amaphepha abazancintisa kukhetho lwama-by-elections kubikwa kuveze ukubana amabandla aphikisayo alokhe eseselohambo olude ukuthi enelise ukulwisana le ZANU-PF. Elitsha lona ele-Citizens Coalition for Change libe lamalunga amabili azancintisa kwezinye izigaba. Lehluleka ukufaka ozamela ibandla leli kukhansili besinye isigaba seMathebeleland North. Kuthi amanye amabandla ehluleke khona ukuthi afake ngijolo yedwa ozancintisa kuma-by-elections lawa. Kambe kungaba kutshengisa na ukuthi amabandla aphikisayo awakalungiseleli ukhetho lwama-by-elections lolu cishe lolulizwe lonke ngomnyaka ozayo. Ukuhlaziya lolu daba, uChris Gande uxoxe lelunga lebandla le-MTC Alliance uMnumzana Peter Moyo endawonye lelunga le-Africa Freedom Party uMnumzana Moses Nhlanhla Ncube onguye usungula lengxoxo.
Engikubonayo yikuthi amabandla awombusazwe ikakhulu aphikisayo, ngizwa ngathi ukhuluma ngaphikisayo kwakugandle nxa ngingalahlekanga. Uhlupho olukhona ngibona ngathi kulungisela kwabo kusuke kwaba lokuxabana okuba phakathi kwabo bona abaphikisayo ngokwabo. Asikaboni-ke ukuthi kuzakwenzakalani kusiya phambili bebelungisele ukhetho ngoba okwalesi sikhathi sibabona befaka amaphepha abo awokuncintisa. Engicabanga nje ukuthi kungaba yinto thina esithi masiyikhangele njenge-Freedom Alliance ngoba thina sikhuthaza kakhulu ukumanyana kwamabandla aphikisayo. Sibona ngathi kusuka kube lohlupho kungabe ku-interparty or ku-intraparty ukungazwani khona kuyana engxenye kungenyelisa abavoti.
Ngibuye kuwe mnumzana Moyo, ungasitshela wena ukuthi uthini ngodaba lwamalungiselelo lapha? Siyabona ukuthi ibandla lenu lize lathola ibizo elithiwa MDC Alliance le-MDCT, lina likubona njani ukulungiselela kukhetho lo?
Hayi, thina sesilungiselele sibili okuqondileyo njenge-MDC Alliance eyaziwa yukuthi MDCT silandela lokho esavela sakuvumelana ngo-2018 yikho lanamhlanje silokho silandela khonokho sakuvumelanayo ngoba lapha silabo PDP labanye amabandla into eliphutha lapha yikuthi khona lapha abantu esiwathuma phambili ukuthi babe sebetshintsha ibo futhi sebeqalisa ukuxabana. Into esicaphulayo kaphela leyo ukuthi kanti vele liyabe livele livumeleni kona likwenze nxa libona ukuthi kona lisoze likubhalise. Into nje esicaphulayo kodwa-ke njenge-MDC Alliance thina selungezeli ukuthi kulolu khetho oluzayo mnumzane.
amanamzana Peter Moyo lelunga le MTC Alliance ubexoxa endawonye lelunga le Africa Freedom Party umnumzana Moses Nhlanhla Ncube. Abanye abeZimbabwe abachapha umngcele besiyadinga ukuziphilisa kweleBotswana bazithola bemiswe phambi kwemithethwandaba bethonisiswa amacala achiyeneyo. Abanye batshele umthethwandaba ubana indubo ezisekhaya yizo ezibafuqa ubana badale amacala okuziphilisa. Yithathela izindaba yeStudio 7 umqondisi Dube usipha lolu daba ngokugcweleyo eseHebron kweleBotswana.
Ubunzima bomumo womnotho eZimbabwe sobona abanye bechapha imncele besiyazama ukusiphilisa amazwe nomakhelwana afana leBotswana leSouth Africa, kodwa abanye bazithola bephambana lemithetho yakwalawo mazwe. Abanye badala amacala afana lokuthola isithupha zakulelo lizwe okungekho emthethweni, ukutholakala belima imbanje kanye lokwemba amatshe aligugu afana legolide okungekho emthethweni. Imithethwandaba kweleBotswana ihlala njalo nje iphethe indaba ezitheneyo zabeZimbabwe abadala amacala kulelo lizwe. Mnumzana Dumezweni Ncube uthi uyazwisisa ukuthi kungani abantu befohla imncele, kodwa uthi ukudala amacala kwamanye amazwe akufaki abeZimbabwe esimeni esihle.
Angithi kuthiwa zonile mvuni. Sizwisisa uma kuthiwa umuntu uyi illegal immigrant, kodwa ukudala amacala konela lalabo aba innocent abangena amacala. Kungcono abantu nje bazama ukuphanda njengabaningi, acho kubona engathi ukudala amacala indlela engcono. Kungcono nje abantu bezisebenzele bezama ukuthola imali ngendlela engcono.
Emavikini asanda kwedlula ikakhulu edolobheni leFrancistown, lona eliseduze lomngcele weZimbabwe, kube le ndaba ezimbalwa ezithonisilwe phambi komthethwandaba zigoqela abeZimbabwe. Kolunye udaba kweZimbabwe ozabuyiselwa ekhaya ngemva kutholakala ukuthi ube eseyisizalwane seBotswana ngokuthola isithupha sakulelo lizwe okungekho emthethweni. Umzana Bernard Mvundla kubikwa ubesebenza njalo elemu leBotswana ngemva kokuthola isithupha seBotswana ngendlela ezingaqondanga. Umthethwandaba eFrancistown unqube ukuthi uMvundla athathelwe isithupha lesi njalo abuyiselwe ekhaya. Kolunye udaba abana beZimbabwe ababotshwa besemba igolide okungekho emthethweni baphunyuke ngokucebiswa ukuthi bengaphindi leli cala futhi. Omunye wabanelaba umnumzana Phumlani Moyo utshele omantshi ukuthi abazwele ngoba bevela elizweni elihluphekayo elingelamali. Kanti unkosazana Melody Nkomo umiswe phambi komthethwandaba esetheswa icala lokulima imbanje. Iningi labeZimbabwe lizithola liphambene lo mthetho libalisa ukuthi uhlupheka yikho ukuzifuqela ukuthi zidale amacala. Umnumzana Mthabisi Dube uthi udaba lwabantu bephuma ekhaya bezithola behlukumezekile kwamanye amazwe luzaqhubeka uma isimo somnotho singalungiswanga ekhaya.
Noma kubuhlungu kangakanani, kodwa iqiniso ukuthi isimo ekhaya yiso esibamba abantu ngamandla ukuthi beqe imncele besiyazama ukuziphilisa kwamanye amazwe. Ekuzameni ukuziphilisa bathola ama opportunities limited, begcine bezama ezinye indlela ezingekho emthethweni.
Aba cubungula ezombusazwe abafana lomnumzana Zenzo Moyo bathi imlayezo yezehlakalo lezi icho ukuthi eZimbabwe kumele lilungise indaba zalo.
Yinto esizayibona iqhubeka esiya phambili, kodwa masikubheka ngelinye ilihlo sesingatsho thina sithi kuyisixwayiso elizweni laseZimbabwe ukuthi lungisani ilizwe lenu, ngoba abantu beZimbabwe kumele babe seZimbabwe bangaphumeli kwelinye kwamanye amazwe. Kuzaqhubeka lokho kusenzakala ngaphandle kokuthi ilizwe laseZimbabwe abathungameli baseZimbabwe balungise lokho okwenzakala eZimbabwe ukwenzela ukuthi sizalane zeZimbabwe zithakazelele ukuhlala elizweni labo.
Ele Botswana liqhubeka libuyisela emuva amakhulu abeZimbabwe abangena elizweni ongekho emthethweni, kodwa imizamo le kukhanya engaphathisi ngoba iningi liphindela lisanda nje uchithwa emngcelweni weplumtree. Ngingumqondisi Dubo wendaba zeStudio 7 sabona kwele Botswana.
Silugqiba ke lapha uhlelo lwethu lanamhlanje. Walivalelisayo uPresident Jeremiah. Sithi asidibaneni ngoFasi sithi kusasa ekuseni. Siyalibonga ngokulalela kwenu. Asibeke ithuba elifanayo kusasa kuStudio 7
kusukela ngo-half past 7 kusiya ku-8 o'clock ntambama kuhlelo lwezindaba zeZimbabwe.
Tinotenda nekuteerera chirongwa chedu. Teererai zvakare mangwana kubva na 7 p.m. kusvika na 7:30 p.m.
Apo tinokupai nhau muririmi rweshona.
Lilani.
Murara zvakanaka muri yeZimbabwe.